So kuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
wonke abazawuphatheka kuhlelo lwezethu ITF 2021 okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha labathengisayo, kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane we-COVID-19.
Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owe-Trade Fair oke wadluliselwa phambili ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 kuNcwabakazi kusiya ku-25.
Ngibona sengathi ulungu uyayiluza i-election bazomnqoba. Siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asebenza ngawo, sewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela.
Ukubalwa kwamavoti kuyaqhubeka eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo lokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edale lephalamente. Kuhoza Friday namhlanje silomculi osacathulayo ozibiza ngokuthi ngumzala, kodwa igama lakhe lokuzalwa kungu-Onias Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair owawukhangelelwe kwenziwa ngontulikazi wadluliselwa phambili ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 kuNcwabakazi kusiyafika mhlaka 25. Inguquko elethwe lubhubhane le-COVID-19 isibangele ukuthi kufakwe imigoqo yokuthi labo abazaphatheka embukisweni lo babe lencwadi ezitshengisa ukuthi abalagcikwane le-COVID-19 njalo sebehlatshiwe ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngenjabulo ukuthi umbukiso we-ZITF usuzaqhutshwa njengokuhlelwa kwawo ngoba ukhangelelwe ukuthuthukisa ezomnotho welizwe. Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso lo uzathuthukisa ibhizimusi kobulawayo.
Thina njengobulawayo sithokozile kakhulu ngoba kuzaletha i-businesses. Izitolo zakithi will benefit, lama food outlets they will benefit, and other business activities zizaba boosted. Yebo, ye siphakathi kwe-COVID-19 ngesikhathi se-trade fair. The protocols is the World Health Organization.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil yakhe izahlala ehlomile ngesikhathi seZimbabwe International Trade Fair ukuba ikhangele okungabe kuphathelane le-COVID-19.
Izethe lohlelo oluqathelwe wakobulawayo ngoba lunika ithuba osomabhizinisi ukubana betshengise njalo bedinga amanye amakhadi. Kodwa ingozi ekhona lonyaka yokuthi sibhekane negciwane le-COVID, njalo sicela abantu benanzelele njengedolobhu i-COVID response team yethu iyabe i-ready uku-attenda ama-issues anjalo. Sicela abantu bezigcine kahle, benanzelele lo mkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, i-BVTA, uMnumzana Mike Ndiweni uthi indikimba yalonyaka e-ZITF ibapha idlabuzane.
Esikhangelele ukuthi abazisebenzayo labo bathole ithuba lokuthi bayibukisa impahla zabo. Kodwa-ke nxa sikhangelele inhlawulo yokuthi bathole isithuba se-COVID testing kuzaba nzima ngoba intengo yakhona iphezulu kakhulu. Isahloko se-trade fair yalonyaka siyavuma ngempela ukuthi kumele sidonse amasokisi, sibone ukuthi into sezitshintshile, phila phakathi komkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke sibambe indlela zokuthengisa namhlanje ezokuthengisa ebulenjini ukuthi sidonse kanzima, sitshintshe ukwenza sicabange kabanzi ukuthi singaphila njani ngesikhathi sobunzima esinje.
Umqondisi Thabiso Gabaza, umhlali wakobulawayo, uthi i-COVID-19 isiguqule umbukiso we-ZITF waba ngowehlekana labo somabhizimusi.
Siyajabula lapho sisizwa ukuthi i-trade fair izakuba khona ngayona le inyanga. Kodwa ngibona ngani iningi lethu vele sizayihluleka ukuthi sihambe siyefika khona labantwana ngoba khathesi imali ukuthi vele sihambe siye testa iCOVID-19 siyabe singelayo. So kuzabe kunzima kithi kakhulu ukuthi sihambe this time, and iTrade Fair ibisipha ithuba lokuthi sike siphume njengezimuli sike siyekholisa labantwana. So kodwa khathesi ukhangani konke lokhu ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 sokuguqulekile, khangani iTrade Fair sizaba ngabo somabhizimusi kuphela.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uchasisa ngombukiso.
Ngithanda ukukhuthaza wonke abazawuphatheka kuhlelo lweZITF 2021 okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha loba ukucecisa labathengisayo. Kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane weCOVID-19. Okuthiwa iCOVID. Isithupha leso kumele sibe sithethwe kumahora angamashumi amane lesishiyagalombili adluleyo ukuba bavunyelwe ukungena emagedini aweZITF.
Umbukiso weZITF walonyaka ungaphansi kwendikimba ethi ukufanekisa ubutsha obukhona obamabhizimusi kulokhu okwenzakalayo kanye lamathuba akhona, showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities. Baviko sibe ngamakhulu edlula amane, i-408, asebebhalisile ukuba bazabe bebukisa lonyaka kuZITF kulabanye abavele kwamanye amazwe anjengeBelarus, Botswana, Malawi, Mauritius, Namibia, iNigeria, Indonesia, South Africa kanye leTanzania. Njalo indawo esithethwe ngababukisayo isingamachumi ayisichiyagalombili lasikhombisa ekhulwini i-87%. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yamabandla abokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations bathi kuzabasinda njengamabandla ukwenqabela abantu ukuzokhonza nxa bengahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Intatheli zendaba yethu uMavis Gamau sethulela lolu daba ngoceleyo.
Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni wabe-ZHOCD abangene izolo wokubonisana phezu kwesiqondiso esethulwe nguhulumende ngolwesibili sokuvumela abangafisa ukuyakhonza mathupha emacaweni ukuthi abamabandla kumele babone ukuba ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Unobhala jikelele wale inhlanganiso umfundisi Kenneth Mtata uchasisa kabanzi ngokuphume emhlanganweni wabo wayizolo.
There is need for clarity on who is expected to participate in church services, because there is an age group that
kumele kuchasiswe ukuthi ngubani ovumelekileyo ukungena enkonzweni, ngoba kulentanga vele engasoze ihlatshwe abantwana. Laba bantu ngabakho kusigaba sabahlatshwayo. Kumele kuchasiswe njalo ekuthini kulabantu abafuna ukuhlatshwa kodwa besehluleka ukwenza njalo, ngoba bengakalitholi lelo thuba.
Been given a chance due to availability of vaccines.
Enye yalezi nkokheli yamabandla umfundisi Wison Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi akumelanga babanjwe ngamandla abantu ukuhlatshwa ijekiseni.
So you cannot force one to say you must be vaccinated if you want to go to church. Who's church?
Ungane wabamba umuntu ngamandla ukuthi kumele ube ngohlatshiweyo ma ufuna ukuya enkonzweni. Uhulumende akanamandla lawa. Lapho sizethula imbiko asephula ilungelo loluntu na elikusisekelo sombuso.
That is enshrined in the constitution.
Umnumzana Dumisane Ndlovu, omunye wamakholwa esiKristu, ngomunye wabalombono ukuthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuhlatshwa ijekiseni.
Ngokubona kwami, I think baye bephosa abantu indirectly. Because hey, akukho fevet ukuthi umuntu, abantu bokuhamba abantu abavaccinatiwe kuphela. Wathi if ungavuni ukuvaccinate, akusamelanga usonde.
Kodwa uhulumende uthi bazojeziswa labo abangalandeli iziqondiso abazethule ngolwesibili ezigoqela ukuthi abamabandla ezinkonzo kumele babone ukuthi abeza emacaweni ukuzokhonza mathupha kumele babe ngabahlatshiweyo amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 njalo bezilandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization kanye lezabekwa nguhulumende. Ekutshoneni kwelanga layizolo abantu abangamakhulu ayisitshiyagalombili 800 batholakale bele-COVID-19 abafika phose amachumi ayisithupha babo balahlekelwa yimiphefumulo abedlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,392 bahlatshwe ijekiseni lakuqala ekutshoneni kwelanga layizolo kusitsho ukuba sebefika phose izigidi ezimbili 1,966,612 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,809 sebehlatshwe ijekiseni lesibili kusitsho ukuba sebesedlula isigidi 1,132,201 asebehlatshwe leli jekiseni lesibili. Abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,809 sebehlatshwe ijekiseni lesibili ngokutshona kwayizolo kusitsho ukuba sebesedlula isigidi 1,132,201 asebehlatshwe ileli jekiseni lesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukubalwa kwamavoti kuyaqhubeka eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edale lephalamende. Iqula lomanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union ohlola ukuqhutshwa kokhetho lolu lithi konke kwenziwe ngemfanelo njalo bekungela kuqelibezela. Ugatsha olubona ngoqhutshwa kokhetho lwe-Electoral Commission of Zambia lubikwa lwazise ukuthi luzaveza impumelela yalolu khetho ngesikhathi esifaneleyo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Edgar Lungu uncintisana lomnumzana Hakainde Hichilema oyebandla eliphikisayo njalo kubikwa zindala zombili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Okusobala yikuthi abantu beZambia bafuna utshintsho ngendlela abaphume ngayo bevota kubonakala sengathi sebefuna ukuthi kube tshintshe. Abantu nxa bephuma ngendlela abaphume ngayo kwele Zambia kubonisa ukuthi bafuna ukukhipha umbuso kaLungu lo obevele ephila ehlukumeza abantu. So uHichilema lo ngokwesithupha engena ngokwesithupha njalo abantu besiza besithi bayamseka kodwa engayiwini ekhetheni. Kodwa kwala manje ngibona sengathi sokuyisikhathi sakhe manje. Ngibona sengathi uLungu uyayiluze i-election bazomnqoba. Siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asenza ngawo, usewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela. Lokhu kubonisa nje ukuthi uselungiselela ukuthi ayale ukuthi unqotshiwe. Kodwa nje yonke nje into ekhona eminingwana yonke esiyibonayo ikhomba ukuthi lo weqembu eliphikisayo angabe senqobile okhethweni.
Kuyikuthi ibandla eliphikisayo linqobe, ubona ingani umnumzana Lungu engamukela yini impumela yokhetho kungabi lodlakela? Njalo uthini ngalokho asekujile ukuthi bekulokuqelibezela lanxa bekungaveli kubandla elibusayo?
Kuyabonisa nje ukuthi njengoba intambo zokhetho beziphethwe nguhulumeni okhontrolwa nguye uLungu, kuyamangalisa ukuthi angakhala ngokuthi kulokuqilibezela. Siyazi ukuthi khona ukhona omunye okuthiwa uFile, siyazi ukuthi khona kungenzeka ukuthi asikwazi ukuthi khona ufe ngohlobo lunjani, kodwa siyazi ukuthi udlakela lujwayele ukuthi luyenziwe yilabo abaphethe intambo zikahulumende. uLungu nje usebonisa ukuthi usesesaba ukuthi uzadliwa kulelu khetho.
Singathi kwezombusazwe kwele Zambia ukuqhutshwa kwenhlelo ezifana lokhetho kuyafana lokweZimbabwe yini kumbe ele Zambia lingcono lanxa nje sibona ukuthi kuke kwacitshwa ubulembu be-internet?
Ukuqhutshwa kokhetho kwele Zambia masi ukuqhathanisa lokwenzakala kwele Zimbabwe akufani. Akufani ngoba abeZambia sizwile ukuthi kulodlakela, kodwa udlakela lokhona alulingani nalolu esiyasilubone nxa kusenzakala kwele Zimbabwe. Abantu beZambia siyabona ukuthi avaliwe ama internet, avaliwe Facebook kwavara kodwa udlakela lwaseZambia ngani lungaphansi kulalolu siya silubone kusenzakala kweZimbabwe.
Lowo umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eSouth Africa. Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa iCOVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli elizweni. Ikhansili yedolobho leJohannesburg kwele South Africa ithi umeya osanda ukukhethwa umnumzana Jolide Madongo osendo lwakhe oludabuka eZimbabwe yena uyisizalwane esizelwe lokukhulela eSouth Africa ngakho kasiyo umuntu wokuza. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukukhethwa kukameya uMathongo olabokhokho abadabuka eZimbabwe sekudale ukungunguna kwabathile kwele South Africa. Besithi kungani bandla le-ANC livume ukuthi idolobho leJohannesburg likhokhelwe ngumuntu wokuza. Kodwa akokhuluma emele iCouncil leJohannesburg unkosikazi Nonceba Molwele uthi uMathongo ungwasemzansi.
The executive mayor has been born and bred in the country.
Umeya uMathongo kakusi muntu wokuza kodwa yisizalwane salapha esigcweleni.
So he's been in the infrastructure, so he is not a migrant. He is born of a migrant.
Leyinto egcizelelwa nguye uMathongo onguye okuveza ngesikhathi egcotshwa ukuthi okhokho bakhe badabuka eZimbabwe.
uMathongo omdala wangcwatshwa lapha eMzansi.
uMathongo uleminyaka engamachumi amane lesithupha 46 kanti ubeseleminyaka elichumi lasishiyagalombili 18 elilunga lekomiti ekhokhela inhlelo ze-MC eJohannesburg engakakhethwa kuba ngumeya muye ube phethe ugatsha lwezemali ekhansilini yeJohannesburg. UMathongo uthi lobanje usendo lwakhe ludabuka eZimbabwe ukungena kwakhe esikhundleni akutsho ukuthi sekuzavunyelwa abakwamanye amazwe bangene elizweni ngokungekho emthethweni bahlale santando edolobheni leJohannesburg. Umgcinisihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi ukukhethwa kukameya Mathongo uthemba kuzovula ithuba lokukhulumisana ngenhlupho ezibhekane labakwamanye amazwe eJohannesburg.
Sicabanga ukuthi ukukhethwa kukameya omutsha wedolobho leJohannesburg kuzancedisa ukuthi silungise udaba lwabantu bokuza abalapha eSouth Africa, eJohannesburg ikakhulu. Kuzakwenza ukuthi sibuyele sibuzisise ukuthi idesk leli lisebenza njani lama migrants eJohannesburg.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yenhlokomo yesizwe Trust umnumzana Kanisha Sinkala uthi bakhangelele ukuthi umeya Mathongo abe ngcono kakhulu kulalo owake wabakhona wayebandlulula abakwamanye amazwe umnumzana Herman Mashaba.
Kusinikeza i-expectation yokuthi sicabange ukuthi kumele ukuthi naye akubone kufanele ukuthi ancedise, hhayi ukubisela abantu emazweni abo but uku-regularize abantu. Silabantwana abaningi asebe-stateless here in South Africa that need to be actually assisted, especially in Johannesburg. So we expect him as the mayor to understand.
Umnumzana Mathongo uthi ubukhokheli bakhe buzasebenza katalala ukwenza iJohannesburg ibe lidolobho elincomekayo umhlaba wonke, kanti ke izisebenzi ezingamavila leziqhuba inkohlakalo ziza kuyahlala ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukantulikazi eleMelika libeke owake waba ngumongameli weHonduras uPorfirio Lobo Sosa lomkakhe uRosa Elena Bonilla Avila kuluhlu lwezijeziso zenotho ngenxa yenkohlakalo. Lokhu kutsho ubana uPorfirio Lobo Rosa Lobo labemuli ababili laba abasavunyelwa ukungena kweleMelika. UPorfirio Lobo Sosa, owaziwa njalo ngegama lokuthi Pepe Lobo, wabusa eleHonduras kusukisela ngomnyaka ka-2010 kusiya ku-2014. Elilunga lebandla leNational Party, wangena kwezombusazwe ngomnyaka 1990. Wakhethwa ukuba umsekeli womkhokheli wedale lephalamende ele National Congress of Honduras. Ekuleso sikhundla umongameli Lobo wamukela izifumbathiso lezivalamlomo ayezinikwa zinhlanganiso lamaqembu ezigangi afana lelaziwa ngokuthengisa okudakayo ele Los Quachiros ukuze amalunga awo athole ukuvikelwa ngabezombusazwe. Kutsho unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe uSecretary of State Antony Blinken embikweni awulobileyo. URosa Lobo witheswa umlando wokutshaphaza inkulungwane lenkulungwane zamadola emelika emalini ezazivele enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba aswelayo lesikhwama sikahulumende eyayihlelwe ukuqhuba inhlelo zentuthuko ngaleso sikhathi sombuso womngakhe. Watholakala elicala emthethwandaba waphezulu walelo lizwe wagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka phose engamashumi ayisithupha 58. Kodwa kenyakenye ngomnyaka ka-2020 kulomunye umahlulo wagcina isithi leli cala aliphathwanga kahle ngakho-ke kumele lithonisiswe kutsha, wakhululwa. Ngesikhathi engumama wesizwe uFirst Lady Rosa Lobo waphatheka emisebenzini yenkohlakalo eminingi kanye lokutshaphaza imali yelizwe ezithengela akufunayo. Kutsho uSecretary Blinken, imisebenzi yababili laba umfazi lendoda yabisela kakhulu emuva intuthuko lenhlalakahle yabantu baseHonduras kanye leyombuso wentando kaZulu. ULobo akagqitshwanga emacaleni akhe lawa, kodwa umkakhe uRosa Lobo wayeseke wavalelwa nyakenye. Wasekhululwa ngemva kwesiqondiso sokuthi liqale kutsha ukuthonisiswa icala lakhe. Abenhlanganiso ezimele yodwa e-Transparency International esebenza ukuveza ezenkohlakalo emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo iyaphambanisa okwamagama intuthuko yomnotho welizwe ngoba kungela abaphandle abangafisa ukuzotshala imali elizweni elilenkohlakalo. Izijeziso lezi zigcizelela ukuzinikela kwelemelika ekuqedeni imisebenzi yenkohlakalo lokungananzwa kwemithetho yelizwe okuyikho ukubisela muva intuthuko yaseHonduras, kutsho uSecretary Blinken. Elemelika uthi lizaqhubeka lisebenzisa zonke indlela ezingalithola ukuphathisa ekubunjweni kwesimo esingatshabalalisa imikhuba emibi yenjengenkohlakalo lokujeziswa kanzima kwalabo abafunyanwa belicala lokuphatheka kuyo kulo mhlubulo kanye lasemhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Woza Friday namhlanje silomculi osacathulayo ozibiza ngokuthi umzala, kodwa igama lakhe lokuzalwa kungu-Onia Sibanda. Yena ke uhamba leqembu lakhe elizibiza ngokuthi Bulawa is Finest, abacula umdumo wemanyalo in piano music. Untungabele Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Hello all over the world, I'm Zala. Today I'm going to sing about the Undertaker.
Leli lidlala telikamzala elakuqala lisizwa iphuma echolocho kodwa ihlabela ikwele South Africa. Nansi izethu la
Onia Sibanda weBulawayo is Finest, nguye umsungulo weqembu leli. Ngiqale ngo-2017, kwaba nzima lapha lalapha ukuzinze ngikhiphe izingoma, ngaze ngayenelisa ngo-2019.
Idlalante leli lilesihloko esithi Bulawayo is Finest Hot Boys, injalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Avenguni, Ntombi kanye lale ethi Mthwakazi.
Oh,
Mabele, siyabonga Khumalo. Hamba nawe baba. Ngonga meli.
Abangafuna ukuthenga idlalade lakho obalithola njani?
Abafuna ukuthola idlalade lami bangalithola ku number lezi 0640605757. Awakathese ngise South Africa eJohannesburg, ikho lapho engikhona.
Abalandeli ke ubatshiyela wapi amazwi?
Abalandeli ngithi hayi, ingoma sezikhona nanzi, asizikholiseni. Litsho lapho ukuthi angalunganga khona ukuthi ngalungisa ngaphi. Lapho kuqonde khona kuyaba kulungile njalo. Then bese lifaka izandla ke ukuthi lami ukuze emphakame, ngoba ukuthi ukuze kuphakame ukuthi kutholakale abalandeli abangakuxhasa lawo lapho ohluleka khona. Sithengene ama-CD, singathengi la sehambe bayadabha bekukho lokhu asabe kuyenza. Mina ngithenga ama-original ukuze lathi sikhule. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni umzala leqembu lakhe leBulawayo's Finest ngale.
Lo umzala igama lakhe kungu Onias Manda ehamba leqembu lakhe leBulawayo's Finest. Siyezwa lapho bacula umdumo wemanyalo lo amapiano. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela umbokiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhla ka 23 Ncwabakazi kusiya mhla ka 25. Kuyaqhubeka ukubalwa kwamavoti eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo lokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edalele ephalamente. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.